Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 10 Nhlolanja 2021 ngu Dr. Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
even ama vaccines ona lawa buyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke. So ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ukuthi akhangelele umuntu wonke oZimbabwe.
Ele Zimbabwe lithi ele China selithembise ukuletha ama virus ama vaccines wohlobo lwe Sinopharm njalo akhangelele ukufika elizweni ngeke edluli umhla ka 15 lenyanga kaNhlolanja.
Besaba ukuba na ngokhetho luzayo bevotele impeachment ukuthi uTrump bam impeachment bempanitshela udaba lo luka January 6 uzothumela abalandeli bakhe njalo.
Liqhubekela phambili lithoniswa udaba lowayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi kohlelo lwe-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Selidlalela phansi kwabangamashumi amabili ababulawa yi-COVID-19 eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo. Izolo kubhubhe abalishumi lane bebulawa yileli gciwane. Ngokuhle kwakhweza inani lasebebulewe lilolu bhubhane elizweni kwaba yiphezu kwenkulungwane iyodwa 1353. Kunje sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34781 asebetholakale bele gciwane leli elizweni. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu 29,289. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 107.1 million ababanjwe beligciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Ele Zimbabwe lithi ele China selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokunqabela ukuthola i-coronavirus eyama-vaccines yohlobo lwe-Sinopharm njalo akhangelele ukufika elizweni kungakedluli umhla ka-15 linyanga kaNhlolanja. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa utsho lokhu ekhuluma lentethelezindaba ngokuphume kudale likahulumende ele cabinet izolo. UNkosikazi Mchangwa uthe inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization ibavumele ukuthi ijekiseni le-Sinopharm lingasebenza ngokusemthethweni njalo ilokuphumelela okungedluli isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa kusiya kwayisishiyagalombili ekhulwini 76-86%. Wengezethu uhulumende uzaqhubeka ngemizamo yokuthola amanye ama-vaccines emazweni agoqela ele-Russia, India lamanye. Uhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxa loNkosikazi Jasmine Tofa okukomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle njalo emela ubulawayo kuleli dale.
Ifezi le esikuyo esibili singakhangela ukuthi isiyafekthe kakhulu iZimbabwe abantu abaningi bagulile. Ngibona ngani uhulumende ngathi akuzange kube lama lessons learned from the first i-COVID yakuqala. So uhulumende kade emele ekhangela ukuthi kuyini angakufunda from the last time. So gathesi ungawukhangela ukuthi abantu makhaza or ordinary people abakuma communities ungakhangela ukuthi i-report kade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongrove, I mean kobulawayo bekhulumela ukuthi eSongrove hospital kathi kungalabantu abakhona empilo ungakhangela ama numbers akhona ukuthi bathi kulabantu abalutshwane kimi kuthi ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because uyabe ngala mali engalandlela yokuthi afike ngendaba yama lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ukuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe, meaning that umuntu noma osebenzayo ongasebenziyo, kuthi ukuthi uhulumende kumele adinge indlela njalo eyokuthi abe nguye okontrola imali ezathenga ama-vaccine lawo.
Njengekomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende, kukhona yini elake lakuxoxa kuleli dala okuphathelane le-COVID-19 lemithi lekumbo okunye?
Kukhona esake sakuxoxa, kodwa njengoba iripoti yethu ingakaphumi ngangivunyelwa ukuthi ngidisclose esiyabe sikuxoxile, ngiyabe sengephula umthetho. But kukhona sibili, even kathesi kukhona esikuxoxayo lamhla besile committee meeting ku-Zoom ekuthiwa yi-virtual meeting.
Unkosikazi Jasmine Tofa, ukukomiti yedalela ephalamende ibona ngezempilakahle limuzwe exoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Luqhubekela phambili luthonisiswa udaba lowayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi ohlelo lwe-impeachment olusungulwe izolo. UTrump witheswa amacala ambalwa agoqela ukushotshozela udlakela lokuzama ukuhluthuna amavoti kukhetho lwanyakenye laloba sewaphuma esikhundleni. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Abagoqela ukuthoniswa kukaTrump ababizwa ngokuthi ngama-impeachment managers abagoqela uSenator Jamie Raskin bakhanya bechaye kwazwela izolo lapho abachaye kwabonakala ukuba kumele kuqhubeka. Bruce Caster Jr., omunye wamagqwetha kaTrump, uchothoze kakhulu ngamalunga ebandla lama-Republicans kanye noTrump abathi kade engalungiselelanga ngemfanelo ukuhlaziya ukuba uTrump engethiswa amacala lidaleleli engasekho esikhundleni sikamongameli. Lokhu kwenze ukuba elinye ilunga lesenethi elimele ibandla lama-Republicans liguqule imicabango yalo livote labanye abakubandlaleli abane ukuba uTrump athoniswe loba sewaphuma esikhundleni sikamongameli. Amalunga edale lesenethi angamachumi amahlanu lasithupha 56 bavotele ukuba uTrump athoniswe amacala abhekane lawo. Odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uMnumzana Washington Jamela uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga edale lesenethi.
I-impeachment le kufanele iqhubekele phambili ngoba yena esesengumongameli uwonile kakhulu. Njalo njengoba sisazi ukuthi kwele Melika isigwebo so sikamongameli mayephule umthetho yiyo yona i-impeachment leyo ukuthi akhutshwe esihlalweni mayesesihlalweni. Kodwa ke ma laba abemthetho ama-lawyers bathi mayekuwukuthi sephumile esihlalweni isigwebo kungaba yokuthi avinjelwe ukubana aphinde azame ukuthola isikhundla sobukhokheli elizweni. So ngokubona kwami ngibona ikuyimfanelo enhle leyo ukuthi lamanye amazwe afana nakithi khona lapho esivela khona kufanele bakubone lokhu ukuthi uba ngumongameli akutsho ukuthi uzungaphezu komthetho.
UJamela uthi akumangalisi okwenziwa ngabalandeli bebandla lama-Republicans
besaba ukubana ngokhetho oluzayo if bevotele i-impeachment ukuthi uTrump bam-impeach bampanishe bempanishele udaba lolu lukaJanuary 6 uzothumela abalandeli bakhe njalo ukuthi balwisane nabo laba abazabe bevotele ukuthi a-impeachwe. So yikho abakwesabayo khona lokho. Kodwa iqiniso balazi ukuthi uTrump wephula umthetho ngoba okwenzakala ngo-January 6 kwakuyingozi enkulu kakhulu even nakubo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas kule Melika.
Ukhona lapha yikuthi kube yi-statement sokuthi khona upresident omunye ozangena eminye iminyaka ezayo baza refer khona apha kukhonalo. Mina ngila ndaba lawo la ama-Republicans angatadonsi nyawo kumbe azavota against. Kodwa ke nxa besenza njalo kubabeka egcekeni lokho esithi thina kuba exposer ukuthi khona kuyababeka egcekeni ukuthi akulanto abalayo lapha ngombuso lo ibandla labo liphonga ukulandela kuphela uTrump licimezile.
Ukuthoniswa kwamacala ethiswa uTrump kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili namuhla. Abaphethe udaba lolu bezethula ubufakazi bokuthi uTrump wathuthuzela abalandeli bakhe mhlaka 6 Zibandlela bevimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Umnumzana Joseph Biden webandla lamaDemocrats wanqoba uTrump okukhetho olwenziwa ngolwezi nyaka enye. Kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwekuywa nguBiden labanye bakhe. Akula bufakazi obuveza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoKip Stube.
Ulive talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukubhekane labeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Inkampani kahulumende wele South Africa ibona ngokulawulwa kwemingcele i-Border Management Agency ithi amalungiselelo okuvulwa njalo kwemingcele ngeviki ezayo asekusibanga esiphezulu. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa. Iziphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu amathathu ezihlala kwele Botswana sezibhekane lodubo lokuphindiselwa ekhaya ngaphandle kokuthanda kwazo ngemva kokuba zilahlekelwe isicelo sokuthi zingabanjwa ngamandla ukuthi ziphindele ekhaya. Intetho lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Iziphepheli lezi ziyala ukuphindela ekhaya ngesikhathi abanye babo babuyela nakenye. IBotswana yaphindisela emuva amakhulu amane eziphepheli zeZimbabwe ekuqaleni ngomnyaka ka-2020. Abanye abafana lomnzana waSuchibi basala ngemuva belwisana lokuthi bengabuyiselwa ekhaya. Kodwa sokumgceke ukuthi indlela eyekhaya isivuthiwe ngemva kokuba inhlanganiso ebona ngeziphepheli umhlaba wonke jikelele eye-United Nations High Commission on Refugees iyale isicelo seziphepheli ukuthi ziqhubeke zihlala kule Botswana. UChibi uthi sebetshelwe ukuthi akula indlela kodwa belobe izingwalo ezingisa ukuthi balesifiso sokuphindela ekhaya.
AmaZimbabweans sonke bathi sonke akula muntu oyi-1 ongamita onganikwa international protection ngani ngoba iZimbabwe isi right basho njalo abe United Nations bathi khona asikwanisanga sonke sesiqalisa ukubhala ama voluntary repatriation forms.
Uqhubeke esithi konke lokhu kwenzakala noma nje bebhalele i-UNHCR ukuthi ibona kabafuna ukuphindela eZimbabwe ngaphansi komumo okhona.
Thina abanye asilani lani ekhaya. IZimbabwe izositshela ukuthi no sizalinika imali sizolilungisela izindlu but ibengala imali kathi sikule COVID abantu bayafa ezibhedlela.
Iningi yeziphepheli enkampeni yeDukwi engaphandle kwedolobho leFrancistown ngabasekeli bebandla le-MDC ababalekela udlakelo lwaqhamuka ngokhetho lokudinga umongameli eZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Umnumzana Chibi uthi bazimiselele ukuphanyeka udaba lwabo imthethwandaba umzamo wokugcina ukuthi bengabuyiselwa eZimbabwe.
Sonke lapha vele makuyikuthi vele singazuza iloya singaye emthethwandabeni siyokuzwa ukuthi makuthiwa voluntary kuthiwa voluntary yinto enjani because thina ngolwazi lwethu voluntary yikuthi umuntu uyazinikela yena ukuthi ayi madoda ngiyacela ukuthi ngibuyele ekhaya ngiyokwakhumuzi wami lapho engangakhe khona because izilwane zonke aziseko sezaphela sibe sesibuyele ekhaya yiyo kuthiwa ivoluntary.
I-ofisi yomeli weZimbabwe leBotswana yona ithi ikhangelele ukuthi iziphepheli ziphindele ekhaya ngoba isimo sesiguqukile. Lokhu umbono kahulumende weBotswana kanye lenhlanganiso ye-United Nations High Commission on Refugees. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.
Kuzamele libophe ziqine emdlalweni eseleyo iqembu labesifazane elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ngemva kokubhaxabulwa kwabuhlungu emdlalweni walo wakuqala eliwudlalele lePakistan ngolesibili. Yintathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo. Okwamanje wethu sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Singeke ehlukane izihlobo wethu sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. EleZimbabwe lithi eleChina selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokwenqabela ukuthola icoronavirus eyama-vaccines njalo akhangelele ukufika elizweni kungekedluli umhlaka 15 lenyanga. Inkampani kahulumende weleSouth Africa ibona ngokulawulwa kwemingcwele iBorder Management Agency ithi amalungiselelo okuvulwa njalo kwemingcwele le ngeviki ezayo asekusibanga esiphezulu. Lo qhubekela phambili luthoniswa udaba lowayengumengameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi kohlelo lwe-impeachment. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.